sibona ngani ukuthi engcweni kuza abantu kodwa awukasika ukubona umahluko angibona ngoba izinto zilokhu ezingikho kathesi sikhuluma kodwa hhayi lokhu akade sesikubona besekunzima kakhulu kodwa asikaboni ukuthi konkona sokule change esingayitrip konkona isibambeke ukuthi konkona siyibona kungu-oyili ayikho vele ngoba sithengiswa ku-black market ngabo-$10 yiyo esiyibona khona kodwa ifuweli iye yaba ngcono okwamalanga la adlulileyo amabili amathathu kodwa igizili lohlupho kakhulu ayikho kodwa ipetros ke sabona kungani ukuba lichange ngoba izolo bekungasela malayini emagaraji thina kuyasithinta kakhulu ngoba imali yangkhona yona le kayikho abantu abafuna ukuthi siwode kibo bafuna i-forex la i-forex yangkhona bonke abantu sebebambe izimali zabo akusela lutho ibhizinisi iphansi kakhulu so thina ngani kusi-affecti kakhulu le enkuzuleni ukuthi konkona kubathi ngami kayikho vele yona imali yakhona kuba siphathileni bangkhona kabalayo
kodwa bona lokhu ebekhona yini njengoba sasizwa kuthiwa bayaxotshwa emgwaqweni
hhayi bona bayabotshwa sizibakho
sokulo hlelo lolu olwegodini mall amalunga enhlanganiso yakho wona-ke athinte kanjani ngalolu daba
well nge-Friday ade sisiyavula i-call center sicabangele ukuthi konkona ngezikhalazo esizihambisileyo kuma-directors ayiwo ayekampani le-terracota yokuthi konkona behlele ukuthi konkona thina sinike i-preference ama-members esanike i-preference nxa kurejesta lanxa sokufika izikhathi zomsebenzi ngoba yibo aba-affecta indawo yenaleyana ababengasafuni ukuthi bathenge sikwenzela ukuthi bavulele abanye so namhla ngamuhlelo lohambe kuhle ngoba ama-organizers amade khona ngale encedisa ekunikeni amafomu kodwa hhayi siyathemba ukuthi konkona kuzasiphathisa thina njengenhlanganiso kathesi ade kusenziwa i-registration so besicabanga ukuthi konkona sizaba lo mhlangano labo le council phakathi kweviki yona le ukwenzela ukuthi konkona sizame ukuthi nxa kuvuma sisayinelani i-MOU yokwenzela ukuthi konkona sikwazi ukuthi izinto esisesizivumelene sezifakwe phansi njalo kuyaprotect ama-members ethu.